Bago VOA Ndebele.
Njani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 kumabasa 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje
sinanzela ukuthi khonapho ingxenye sokuzaba lobunzinyana lokuhlukuluzana phakathi kwalaba bantu abalendlozi lalaba bantu abarendileyo.
Uhulumende uthi akulamuntu omele axotshwe endlini phezu kokwehluleka ukubhadala irenti ingozi yomkhuhlane we-coronavirus ize idlule.
Ngamatopi nje la ayenziwa ngumawo yinto nje esiyibukayo nje sizibuza ukuthi sibona i-desperation ukwabona lokhana okuthiwa ngama-last kicks of a diagnosis ngesilungu.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khube sezixotshile kuleli bandla njalo uthi nguye osengumongameli. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amathathu lambili. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amahlanu 453 abahlolwe umkhuhlane lo izolo akekho ofunyanwe elawo. Luthi njalo asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Asebehloliwe elizweni lonke jikelele sebephezu kwenkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7287. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 216,857 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.1 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,566. Wabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu aphezu kancane kwamane 1469. Uhulumende uthi akulamuntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti kuqala linyanga ilizwe lize liyevulwa sokwedlule ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Isinqumo lesi sithethwe litale labaphathintambo elekhabhinethi izolo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe ikhabhinethi inqume njalo ukuthi abaloja endaweni zamabhizimusi labo kabamelanga baxotshwe. Uthi amarenti azabhadalwa ilizwe selivuliwe uZulu sebuyelile emsebenzini. UMangwana uthi lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokubhadalwa irenti egcweleyo egoqela eyesikhathi sokuvalwa kwelizwe kabalalungelo lokuhlawulisa uZulu irenti isizele. Isinqumo lesi siza ngesikhathi abanye abanikazi bezindlu bebikwa sebeqalisile ukuxotsha amaloja. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Sibona ungathi kungaba njalo kuba lohlupho oluthile ukuthi kambe ngoba bengasabhadalanga sithi thina i-lockdown iqede phose i-6 manje kuseya phezulu bese kuthiwa lo muntu kaqhubeke ebhadala imali eziyana ngemva kwalo le rent yaleyo nyanga. Umbuzo uhambe ukuthi abantu bazawanelisayinbe lamakhampani abazawesayina lokho ngoba sinanzelele ukuthi imali yakhona bayeza bezathatha ngoba bathatha abaningi nxa bengabhadali baya bengenza i-business. So leyo mali akusaqedakali lizavela khona kuyatshengisa ukuthi kunzima kodwa sesizwa njalo futhi inkulumo yakho nje kuyayijika futhi kona beduze ukuthi abantu bakabame ngalokho ukubhadala lama-landlords lawo akathule ngokubuza irent kulezi gaba ezimbili lapho esizinazelelayo. Okokuqala bakhona u-landlord vele eZimbabwe siyananzela ukuthi kulilizwe eligcwele abantu abangasebenziyo abanengama-informal traders. Uzananzela ukuthi silabo abantu abangama-landlords abangasebenziyo impilo yabuze baziqhubeke bephila nebisidla leemuli zabo imali leyo bayithola khonapho emarentini. Sinanzela ukuthi khonapho ingxenye sokuzaba lokunzinyana lokuhlukuluzana phose phakathi kwalaba bantu ama-landlords lalaba bantu abarentileyo. U-landlord eselohlupho lokuthi kambe nxalaba abantu sokuthiwa bahlale bangabhadali lami ngababuzi leyo mali izavelanga sesibona uhlupho sesiyela ngapha kuma-commercial. Siyananzela futhi ngapha kuma-commercial spends bakhona abantu abayekela kurani business banika abantu i-business zabo ukuthi ibancede ukuthi badle khona pha. Pho umbuzo omkhulu ukuthi khonoko sibona thina njengezakhamizi ukuthi phose kuzakhoza ingxabano phakathi kwama-landlords ama-tenants.
Ingxabano elikhuluma ngayo le ingavikelwa njani?
Aluba uhulumende kube nguhulumende esikubona kusenziwa kwamanye amazwe ngenxa yale i-disaster yomkhuhlane ositshayileyo sinanzela amanye amazwe ukuthi bathi khona hathi bo bayancedisa abantu babo ukuthi babanike imali baphile. Uhulumende engxenye ukuze le ingxabano ingabi khona thina njengebulawa professional association thina uhulumende kangenele ancedise kulezo zigaba ezinjalo yena kube nguye onika abantu imali ngoba phela indaba le eyalo mkhuhlane otshaya umhlaba wonke watshaya leZimbabwe abantu abazidingelanga kodwa badinga ukuthi baqhubeke bephila. So uhulumende sowumlando wokuthi adinge imali ancedise abantu kakhesi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa esephe asebekhulile koBulawayo abedlula amakhulu amathathu uncedo lwempuphu esithile yindlela yakhe yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe osokubangele ukuthi abantu abaningi bahlaselwe yindlala. Isikhulumeli se-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi abathole usizo lolu bahlala emalokitshini ayisishiyangalombili.
Umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi nxa kunikezwa ulutho kukhethwe ukuthi umuntu ngwebandla liphi. So wonke usikhulile ubeqhutshelwa impuphu yakhe.
Ubona njani umumo okhona elizweni ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende uthi uzaphathisa amabhizimusi amancane? Ubona ungani kuzaphathisa na umnotho welizwe?
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo. Kulobandlululo ungezwa sokuthiwa ufuna ukuphathiswa obhizinisi amabhizinisi amancane. Into eyabisenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshelwe imali abafana abelunga lezanu PF kwenzela ukuthi bese besithi bona youth program kuvele umkhubo wabo uzakhumbula lapha na Chris uSevia Kasukwere sangu minister ukuthi baletha yona le iprogram baletha umbiko ukuthi sokuqhutshelwa ama youth imali ama youth alapha kobulawayo aapplya kwaselakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare so sesikwazi ukuthi vele into le vele into eyokubhayizisa abantu yokuvala abantu amehlo ukuqhutshela abantu beHarare uzakhumbula futhi Chris ukuthi ukhona owabhala ibusiness plan ibusiness proposal wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu lengulube ezindaweni zeMashi Central bathe besiya khona ngale ama auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani babona vele akula even isilugo esisodwa esenkukhu babona vele kuligceke vele lingelalutho kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khona pha so hayi lokhu kuvamekile siyakwazi omnangagwa siyabazi
umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Unobhala jikelele webandla leMDC umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khuphe sezixotshile kuleli bandla ngokugijimela ukwamukela isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi nguye owayemele abe ngumkhokheli weMDC ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai athi umnumzana Nelson Chamisa. Ngokunjalo uNyikazino utshele inkundla yeOpen Parli ukuthi nguye osengumongameli waleli bandla. Wothi njalo selobele iziphathamandla zedale lePhalamende kanye lezekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ezazisa ukuthi ibandla leMDC kalisoze lilandele isinqumo seSupreme Court ngoba ingelamandla ukulitshela ukuthi kumele likhokhelwe ngubani. Kodwa isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khaliphani Phukeni uthi uNyikazino uyaziphuphela.
UNyikazino amandla aklaim ukuthi ulawo or iposition aklaim ukuthi unayo ayikho leyo position. Ikhodi yathi umama uKhuphe ungu-acting president ngendlela yokuthi ngiyosucside ngokusemthethweni ubaba uTsvangirai. Mina-ke angiseyisikhulumi njengoba kwakwenzekele kobulawayo lapho uNyikazino akhethwa khona ukuba ngu-SG. Mina sengu-national executive member nje ngasala phela ngiyisikhulumi sikamama uMakhuphe not esomhlangano. So hhayi uNyikazino ayiso-SG akula le party le akhuluma ngayo ayikho ngoba yena ukhuluma ngeparty yafonywa ngo-2018 akukho party yafonywa ngo-2018 ngo-2018 sasenze extraordinary congress i-extraordinary congress nale umthetho osuthe it's illegal in other words it's null and void akufana nento engayenzekanga nje
kuyini pho azakwenza uMakhuphe
akula lutho uDr Khuphe azolwenza inganekane nje le ngamatopi nje la ayenziwa ngumawo akusole lento nje okuthiwa yinews akukhona inews nje yinto nje esiyivukayo nje sizibuza ukuthi sibona i-desperation ukwabona lokhuyana okuthiwa ngama last kicks of a dying horse ngesilungu siyabaza abasemuva kwentwena le abaye babanikeza umawo imali yokuthi besenza ama-headlines enalawa nje angamsizi lutho kodwa ayakho into umama azoyenza ngoba vela kukho lutho olukhona la
kulodaba lwemali ephiwa amabandla aphikisayo ngohulumende. Sibona abanye bathi kumele ize kubandla lenu kanti abakajamisa bathi hayi njengenhlala yenza imali iyakubo ngoba yibo abalamalunga edalele ephalamende. Ungathini ngalolo daba?
Ikhodi yarula msakazi yathi yona umuntu owasucceeda ubaba uTsvangirai ngu-Dr Khuphe yalungisa ingxabangxoza le ekade ikhozwe indlela uChamisa ayithethe ngakhona amandla. So ma ngabe uChamisa wayithatha imali kuqala ezitshela ukuthi ngiyophethe ikhodi sithi akusenguye ophethe sokungumama uKhuphe kusoba lithi imali izoyake yakuphi? Imali izoyake kumhlangano ephethwe ngumama uKhuphe.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. lezakhamizi zakoBulawayo lithi selitshona lifolele amanzi ilanga lonke kulezinsuku kodwa lingawatholi ngenxa yokuvalwa kwawo yikhansili okwensuku ezinhlanu ngezigaba ngezigaba ngoba esilela emadamu. Udubo lwamanzi lolu solubangele ukuthi inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ilobele umongameli Emmerson Mnangagwa imcela ukuthi aphathe lolu daba njengokuthi solukusimo esibi kakhulu i-national disaster ngesiNgisi. Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ikhansili kayenelisi ukudonsa amanzi emadamu ngemfanelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Amanzi kathesi esilawo koBulawayo semalutshwana kakhulu emadamu ayiwo aletha amanzi koBulawayo. Okwakathesi ikhansili ikhipha umbiko wokuthi amanzi aku-31% amadamu wonke ongusikisi. And ungathiwa kunanzela kathesi siku-April. Lapho kuzafika khona u-October, November esingacabangela khona ukuthi izulu lingaqala ukuna. Kusobala-ke ukuthi idolobho lakoBulawayo lazele lohlupho lwamanzi. Ngokunjalo-ke sibhalele incwadi kuyikuthi sikhangele futhi ukuthi vele ezikhathini eziningi ezidlulileyo uza kunanzelela ukuthi uBulawayo bevele lohlupho lwamanzi. Uhlupho lwamanzi lolu lubangelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo selakhula selaba lamalokitshi amaningi laba labantu abaningi. Ngokunjalo-ke izakhamizi zakoBulawayo amanzi asemadamu lawana kawasezenelisi. Yikho uyawufica ukuthi esikhathini esiningi siyasigcine sithatha amanzi enyamandlovu akhwife ezibhoraneni leziyana eze-Eppington Forest. Ngokunjalo kuyafica ukuthi lazo leziyana izibhorane ziyafa kokuphela kugcine-ke kungasincedanga kakhulu. Khathesi ungananzela vele zisebenzi zawo zinlutshwana kakhulu. Yikho-ke ukuze sibhalele incwadi sifisa ukuthi uhulumende akunanzelele ukuthi idolobho lakoBulawayo amadamu lawana eliwasebenzisayo ngamadamu akhiwa kudala usabusa amakhiwa ngeregime kaSmith. Lokhu-ke kwaba lozibuse amadamu athi engezelelwa kawakho. Yikho-ke sasibe sikhuthaza encwadini ukuthi kudikileyi kwenza ukuthi imali zibe khona ezingenza ukuthi idamu liyane legwayishangani lalo liphele masinyane ukuze amanzi alo abuye ngapha koBulawayo azophathisa. Kuthi njalo imali enye nxa engaphuma kuyelungisiswa izibhorane leziyana ezisenyamandlovu akhwifa laphana ukuze lazo zipompe ziletha amanzi koBulawayo.
Zinjani ukuthi incwadi ifikile kumongameli njalo likhangelele ukuthi izaphendulwa nini?
Singeke sitsho ngesiqiniseko ukuthi iofisi likamongameli lizaphendula incwadi ngemva kwesikhathi esinganani, kodwa sikwaziyo sonke njalo kutshona kuqomoselwa ngumongameli yikuthi yena umongameli lo hulumende wakhe ngabantu abalalelayo izikhalazo zabantu. Ngokunjalo-ke sikhangele ukuthi incwadi le izikhalazo zayo zizaphendulwa ngokuphangisa ukuze abantu basile engozini eziningi ezingabangelwa yikusilela kwamanzi.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele avumele inhlanganiso ezimela izisebenzi ukuthi zibhode ngamankampani avuliweyo okwamanje ukuze zibe leqiniso lokuthi izisebenzi zivikelekile kumkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi akula sisebenzi esimele sisebenze singavikelwanga ngokugcweleyo.
Ama-trade unions phela abameli bezisebenzi ngalesi sikhathi kufanele labo ke bephiwe ke ama-permit ukuze phela bekwanise ukuhamba emakampanini bebone ukuthi lazi izisebenzi eziku-front line kumbe ezibiziweyo ezikwi-essential service ziyathola phela izivikelo ezikwanileyo. Besikucela kakhulu kuhulumende ukuthi ama-trade unions kavunyelwe phela kawanikwe izincwadi ezokungenangena phela emakhampanini zikhuluma lezisebenzi. Sinanzelela zikhangela njalo ukuthi labo ababiziweyo basebenza nga ngaphansi kwama guidelines kumbe izivezo ezinhle yini ezisemthethweni. Sibona abanenge ababiziweyo baminyene emabhasini njalo lapha basebenza khona kabanikwa ngake okubavala imlomo lamakhala phela ukuze banganikani ke igcikwane. Besicela ke ukuthi uhulumende abone ukuthi imithetho yakhe iyalandelwa. Besizinikela ke thina ukuthi simncedise ngokuthi asivumele ama trade unions ukuthi akwanise phela ukungena emakampanini.
Zikhona yini izisebenzi esezithe zathola uncedo uhulumende athi ulupha abantu abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Uncedo esilubala emaphepheni ukuthi uhulumende unika abantu luphelela ke emaphepheni. Kithi ke izisebenzi besingakaluboni ke lelo ncedo. Izisebenzi ke ziyakhala ukuthi kanti njengoba uhulumende uthi ubhadala imali ezingaka, unika ukudla okungaka, asikuboni lokho kudla, sikubona emanewspaperni. Abanengi ke kuzisebenzi, singathi nje izisebenzi zonke, asikabi lezisebenzi ezithe khona sezincedakele.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakobulawayo yilo elilokhu likhokela ngenani lasebebotshiwe besethezwa icala lokwephula umlayo wokuhlala ngekhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu, 15,545 basebebotshiwe elizweni lonke jikelele, abakubulawayo baphose bangene kunkulungwane ezine, 3,775. Iphephandaba leHerald lona lithi umkhokheli wekomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi kuleziphathamandla zikahulumende eziphazamisa umsebenzi wekomishini yakhe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani Studio 7, salubonani basakazi we Studio 7, mina ngubhanda Moyo komnyama esigabeni kwamagoma village ward 9 Makhulela kulilima West Plumtree. Hayi ningabe linjani umhlaba wonke nje ngoba hey kuzima lapha sibhekane lenkinga eziningi kakhulu. Kakhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ngoba siphila ngaphansi kweSouth Africa leZimbabwe. Lapha into ezosihlupha lapha yimali ngoba imali abantwana basebenza eSouth Africa. EZimbabwe lapha imali ayikho ifanele ivele eSouth Africa. Abadala bathwele nzima laba abanye abantwana bavaleleke khona la yindlala. Yebo kudla babaphile kancane kuleli viki eliphelileyo kodwa bavele bethola ke maybe uvele uphila ngaphansi kokuthi uzayithatha komunye uthathe komunye ukuyodlulisela phambili. Okwesibili kulabantu abaphila kwele South Africa bebethembele kulaba abafowethu malayisha bebaphathela amaphilisi. I-South Africa mpele fani belokubona ukuthi noma bethi hhayi sizabathumela kube leyinye indlela. Okwesithathu umbhuqazwe ubulela abantwana isikolo kuvele kunzima nje ukubafundisa kubuye kube nje hhayi uNkulunkulu kafaka isandla kona lapho. Kodwa ke sixoxela iso senezo South Africa leZimbabwe kunzima kunzima. Ngiyabonga Studio 7 hayi asiphepheni madoda abaseleyo siyobona kho
ya Namhlanje liyayibona indaba ye corona ukuthi nxa kuthiwa umuntu kasebenzele ekhaya yakhanini imizi ekhaya ngoba le something ekhaya hayi kabi kwabahlezi lapha egoli belezindlu kumbe bengalamizi ekhaya hayi kabi ilizwe lingasilakho silo lakho bakithi uyazi noma kungaba nzima njani kunje eZimbabwe isikho ukuthi kulokudla kumbe njani kodwa uyabuselizweni lakini you prefer ukuyahluphe kukini namhlanje nxa kungenzeka khona apha imisebenzi iphela uyathwala imikhungulu uqonde emzini kaba ngatsho ngeyinye impi layo ngeyinye icorona layo yokufika khona ngale abantu sebesilwa futhi khona ngale susithi uyahlutshwa liyakubona ukuthi kusebenzela ekhaya bakithi ingakini ingakini la kule nkaba yakho mani uyathola umuntu usehlezi khonapha bakithi uyazi umuntu enemali edlalisa imali khonapha ethenga izindlu eyenzani eyenzani umuntu engasebenzela ekhaya eyakhe ekhaya kungcono uma ulendlu yakho kubulawayo ngoba kukini laphana uyafika uhlala usiba free sibila usozobona ipolisi elikubuzane asozoboneni la uzavuka ekuseni usiba free usendaweni yakini uselizweni lakini usuyaqabalaza la okokuthi yenzani khonapho uzayenzani ngoba lesi simungathi uyasikhangela lesi ngendlela esokungakhona kuyabuyela kukhona kwana kokudala isimo phela ngeke sisabuyela kwesijayelekileyo la khona kokokuhamba nje abantu bechelesile sokuyahamba kuvuzwa amapasi ebantwini waya waya khona lapha ngoba kusavunyelwa ukuthi umuntu lo muntu ehambe eduze lo munye lokhu nje kulanda kuzotshintsha isimo ngiyalitshela lizabo sengitsho phela awulamuzi awulandla edorobheni awulangubo awulani nxa abantu betshelwa hayi bakithi sebenzele ekhaya akula muntu ole mali ubona abantu bele mizindlu emadorobheni kumbe bele mizwe ekhaya akula muntu ole mali ngitsho akula muntu ole even ipeni yena leyo itholayo encane okwanisa ukuthi uthenge indlu lapha egoli kumbe urente i-four room the house khonapha egoli uthole umuntu erente ama-double story khonapha egoli yimalini i-double story naleyo ibhadalayo kulokuthi uzirentele i-one room lo mbhedanyana wakho yakhe le khaya kini le ngoba ma sokunzima sokunje so i-corona le ongelandlebe straight ifuthi angikwazi ungabona ungafundanga kulesi simo lesi angithi uyabona abantu sebebhejele ukuthi baye kibo bayehluphekela kibo lasekhaya phela ikhona i-corona kuvaliwe yi-lockdown kodwa sebefisa ukuthi bayehluphekela kibo
linjani bantu be-studio 7 mina okhulumayo ngufanuel ncube ngisebhinga funa ukukhuluma ngokungathestwa kwabantu siyezwa kuthiwa abantu kuthestwa bangaka labanjani njani thina abanye sibe lokuthi kuthestwa njani asikwazi sisemaphandleni vele into esiziphilela leyani impilo vele siyijwayeleyo ngoba ngapha lezi bhorane vele azikho sikho emthonjeni sinatha vele njengenkomo emfuleni so siyame vele siyaminyane siba anenye kuyaphithizela abantu bayazithelelela emangadini abo besenza vele njengensukwini vele sihlangana njengensukwini vele noma khona lokhu nje sikuzwayo kwemkhuhlane khona lokhu sikuzwela kustudio 7 kuphela ukuthi ukhona mina engingambona ehamba sibile efundisa abantu ngalo mkhuhlane akula
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya kunkulungwane eziphose zingene kumachumi ayisithupha 59,200. Izolo kuphela kufike abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,400. Asebehlaselwe yilo mkhuhlane bona bedlula isigidi esisodwa 1,035,000. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokho likumachumi amathathu lambili. Uhulumende uthi akulamuntu omele axotshwe endlini phezu kokwehluleka ukubhadala irenti kuze kudlule ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Nixon Nyikatsino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khuphe sezixotshile kuleli bandla njalo uthi nguye osengumongameli. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Half-Past 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngu-Half-Past 6. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.